hayi duze lokhu kwakuyindawo ngomdlalo nje umthona sport isfodiswa ukuthi khona kuthiwe kukhona okwenzakalayo khona kungekho ngivele ngo-2017 ngemva kokuphuma kukamgabi waba sobala ukuthi abahuquluzi labana kade bengemva kukamgabi kathesi yibo asebephambili bonke abananzelela ngama-political development bakubona ukuthi kathesi umkhonomi yiwo osulimele ngoba labana abantu akade bengani bayancandwa mbijana ngomgabi ukuthi alingakwenza njalo kathesi yibo asebephambili so-ke sokuphume egcekeni ngalokho okukhitshwe i-Al Jazeera ukuze bebonakale ngoba bona ngumuntu obanjwe entshontsha kumbe kuthi legangeni laphana umuntu ethiwaqhutha sokusithutshi kakwazi ukuthi eriyekthe njani enze njani yikho-ke ukuzama ukuthi kwenzakala ngani kubonakala ngani kukhona okwenzakalayo bazasitshela ukuthi kuyafeywa akula muntu ofeywayo bazasitshela ukuthi kulama-bank accounts asevaliwe akula ma-bank accounts and akula bufakazi ukuthi lawo ma-bank accounts avaliwe and ukuthi avalelweni kungela investigation ngifotha ukuthi okwakuqala ngaphandle kokuthi bona nxa besithi investigation ye-Al Jazeera inginjengoba injalo bayayivuma so ngakunjalo phela bonke kabadibhi
kodwa bangadibha yini bangadibha yini bonke
hhayi abangeke bazidibhisa laba bantu
yindawo
yibo abaphethe yibo abaphethe into yonke and athi abona ukuthi i-involvement yabo vele yona into yegolide ongayikhangela iyafika emabuthweni iyafika emapholiseni iyafika kuma-security agencies most key people akuma-security agencies ba-involved kulawana ma-standards lawo one way or the other and therefore ngenxa yalokho akula action ongayibona from ama-state agencies ezabenzakala upon those people and ngingakutshela khathesi ngoba wona ama-state agencies akhona amaningi they are compromised
so kuzaphelela emoyeni
kuyaphelela emoyeni doctor
ilizwe-ke
ilizwe ngaphandle kokubana liyetshintsha lithi kasisafuni ukukhokhelwa ngabantu abanje omunye lomunye ohamba esibhedlela esingelamaphilisi olo mntwana ofunda esikolo esingelathitsha oholayo kwesinye isikhathi ungela namaklasi ozahamba evotela abantu abadla imali ekufuze ukuthi ngabe yiyo eyenza ukuthi kube le mithi ezibhedlela amatitsha ehola imali ezwayo odokotela namanesi behola imali ezwayo ama-CIO lawo kathesi asebaleka amaningi elizweni there's a record resignation ku-security intelligence abantu besiya kubo-UK khona ngale lapho abathona bechithoza khona everyday but isizathu ukuthi kulabalutshwana abalokhu bethatha okufuze ukuthi kudliwe ngomphakathi so ungabonakala umuntu esiyavotela labana abantu kutho ukuthi uyakholisa ukuthi ngaqhubekele phambili ilizwe liyilokhu eyikho khona kodwa nxa befuna ukuthi betinke abantu ngabakwenze khathesi nabakwenze ngevoti